indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 1 kunhlolanja 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-NPP unkosikazi Joyce Mujuru utshaywe kabuhlungu namhla kanye labasekeli bebandla lakhe betshaywa ngamalunga e-ZANU-PF eHarare. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha uJustice Priscilla Chigumba ufungiswe ukuqala umsebenzi. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Elias Mutsuri usola umansipala amapholisa labakubutho ngendlela abahlukuluza ngayo abaphila ngokuthengisa esitaladeni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela eHarare namuhla umkhokheli webandla leNational People's Party unkosikazi Joyce Mujuru kanye labasekeli bakhe babhaxabulwa kabuhlungu ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Umjuri labasekeli bakhe baze bayelatshwa esibhedlela belamanxeba abanye besopha kabuhlungu. Umjuro utshele iStudio 7 ukuthi ubesenza umhlangano labasekeli bakhe beze behlaselwe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Umsekeli wesikhulumeli se-NPP umnumzana Methuseli Moyo usole kakhulu isehlakalo lesi.
Isehlakalo lesi yinto edanisayo kakhulu njalo ekhombisa ukuthi ingwe eyizanu kayitshintshi amabala ayo. Besingakhangelelanga phina ukuthi ngo-2018 zokuthiwa sokulo mbuso omutsha kungaba loludlame olunje, kodwa kuyatshengisa ukuthi izanu umnankagwayi kakhulu. Namasotsha la amfaka embusweni abusa labo bajonge udlakela. Kuyasidinisa kakhulu lokho thina njengebandla le-NPP le-coalition ye-PRC. Kusidanise kakhulu mpintamile.
Umujuru uthi utshelwe ngamapholisa ukuthi abanye babantu ababotshiweyo phezu kodlakela lolu ngamasotsha. Lithini ngalokho?
Kusegcekeni ukuthi akuna muntu ongumsivilieni ongasuka etshaya abantu bezenzela nje ipolitiki. Kuvele kuhlala kunjalo, abantu abatshaya abantu ngabantu besisotsha abayabe besetshenziswa izanu. Akusephuthi lokho ngoba amasotsha yiwo avele asebuhle ngibakube yi-ruling party. Bengathunywa-ke ngabakhulu bangkhona ukuthi hambani yetshala pha, yikho sibona kwenzakele sihle.
Wathi ebuzwa emhlanganweni weDavos uMnangagwa ukuthi abamabandla aphikisayo kabasoze bahlukuluzwe ngabasekeli bezanu-PF na kuyiwa kukhetho. Yena wathi uyalusola udlakela, kodwa wathi izigelekeqe ezingenza udlakela lapha lalaphaya kazisoze ziswelakale. Waze wakhuluma lokuthi iBhayibheli lilemlayo elithumi, kodwa abantu bayephula mihla lamalanga lanxa nje beyazi. Nxa ukhangela amazwi akhe la ungathi isehlakalo sodlakela salamhlanje siyamangalisa na?
Akumangalisi, uMnangagwa uvele unjalo. Uyathanda ukukhuluma ezigeza entweni ayenzileyo kusukela ngegugrawundi uzokwela lamuhla. Akunanto ayivumayo. Nxa ekhuluma esitsho njalo wayevele ekwazi ukuthi bakhona abantu bakhe abahlomileyo abathumayo abazokwenza udlakela.
Umnumzana Methuseli Moyo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-National People's Party sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje umongameli Robert Mugabe ubikwa ekhala ngokuthi selokhe wagenqulwa embusweni libutho abangane bakhe lezihlobo zakhe kabasamnaki. Uthi vele kabasabonakali. Lokhu kuvezwe emsakazweni weStudio 7 lamhlanje ngumkhokheli webandla leNational People's Party unkosikazi Joyce Mujuru, yena ohlangane loMgabe endlini yakhe ngolwesibili. Umjuru uthi utshayelwe ucingo ngumgabe emema ukuthi aze embona endlini yakhe. Kulapho ke afika wamtshela khona ngalokhu, wasemtshela njalo ukuthi waqilwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe, yikho ke ukuba khipha kwakhe ukumkhipha kwabo embusweni. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission okhethwe izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa, uJustice Priscilla Chigumba ufungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje, wathembisa ukuqhuba ukhetho ngendlela ezasuthisa wonke umuntu. Kubika uMavis Gama.
UJustice Chigumba ufungiswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini owenzelwe esigodlweni sakhe se-State House eHarare. UJustice Chigumba uhle waveza ukuba ukhetho luzoqhutshwa uNhlangula engakafiki. Ekhulumisana lentatheli zindaba ngemva kokugcotshwa kwakhe, uChigumba uthembise ukuba uzoqhuba umsebenzi wakhe elandela isekelo sombuso esikubeka sobala ukuba lwenziwe nini ukhetho luka-2018. Wengeza ethi iZEC izoqhubeka ikhulumisana labamabandla ezombusazwe aphikisayo wona akhala ngokungaphathwa kuhle.
I'm sure those are issues that the commission will look into because as you know,
lokho ngokunye okuzahlolisiswa yikhomishini yethu. Kumele luqhutshwe ukhetho kulandelwa isisekelo sombuso inyanga kaNhlangula ingakedluli. Amasango ekhomishini avulekile, sizimisele ukuxoxisana lamabandla wonke ezombusazwe njalo sizaqhubeka sixoxisana njengabantu beZimbabwe.
Abakhulumisane lalumsakazo bathi lanxa belijabulela inyathelo lithethwe nguMnangagwa ukukhetha uChigumba ethatha isikhundla esachiwa nguJustice Rita Makarau, kungekho okutsha azokwenza ngoba ezolandela izifiso zomkhethileyo. UMnumzana Bekezela Gumbo yingcwethi ecubungula ezombusazwe esebenzela inhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Kodwa kunzima ukuthi sithi thina engasinika ama-election a-free and fair lumama ngenxa yokuthi singazisanga ukuthi uRita Makarau yena vele waritaya kanjani, ngoba uRita Makarau angazange ke ekhulu umuntu uzaritaya and kusokuclear ukuthi karitaya ngokuthatha. So mathi siba lomnako si-appointa lo omunye olandelayo, abantu bazabhelieve ukuthi usedinga umuntu ozasebenza ngendlela yena uMnangagwa ufuna ngayo. So kukulithi ukuthi sibekwazi ukuthi uMnangagwa ufuna ukuthi esebenze ukuthi kube free and fair, kumbe ufuna ukuthi esebenze ukuthi eqhabele ibhore ekhoneni lakhe. Angeke sibekwazi, it's still not clear. Ngoba uMnangagwa ukuthi ufuna ukuthi kube free and fair election, i-meaning ye-free and fair election yakho uMnangagwa yes, ikhayela ukuthi umama lo um-appointe ekwazi ukuthi uzayenza naleyo free and fair election.
UGumbo uvumelana lo mbono othi kumele kube ngezimeleyo linhlanganiso ye-ZEC ukuze iqhube umsebenzi ngemfanelo.
Ya khona kunjalo, wonke umuntu uMnangagwa umexpect ukuthi ekhulume khonoko, and wonke umuntu uma ephiwe umsebenzi ngupresident umele etsho njalo ukuthi uzayenza khonoko uMnangagwa okutshoyo uma esithi free and fair. Upresident uma engathi free and fair, as long as iZEC ingazimelanga yodwa, idependa kuma-appointments kapresident, it means iZEC izayenza i-free and fair nale etshoyo upresident. So ngiyakwazi ukuthi i-free and fair kimaso ngabe ingaso free and fair wena oyitshoyo, kodwa upresident ngathi yiyo le i-free and fair engiyitshoyo, wena o-appointiwe kumele wenze lokho ngoba unjani uresponda kupresident ungewo appointayo. Umama lo u-appointiweyo kangeke yenze lutho oluphikisana nopresident kumbe ongaluphiwanga i-government ukuthi elwenze.
UJustice Chigumba uthatha isikhundla esichiywe nguJustice Rita Makarau, yena ochiye umsebenzi ekususweni embusweni kowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMnangagwa uthetheleli thuba ukugcoba ngokusemthethweni amalunga ekhomishini ezobona ngezomhlabathi emadolobheni e-State Land Commission akhethwe nyakenye, kodwa yelindele ukufungiswa ukuqala umsebenzi. Amalunga akule commission ekhokhelwa nguJustice Tendai Uchena njengomgcinisihlalo wayo abalisa uHitha Chingono, Tarisai Mutangi, Andrew Mlalazi, Petronella Msarurwa, Steven Chakaipa, Lovimba Inyemba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukhetho olukhululekileyo luloyiswa ngabantu abanengi eZimbabwe njalo amazwi kaJustice Chigumba afake ithemba ebantwini abanengi. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi uthini ngawo.
Ngamazwi amahle kakhulu nxa ngabe ezawalandela ngokuba into enkulu yikuthi alandele isisekelo sombuso asilandele njengoba sinjalo. Konke okufunwa yisisekelo sombuso ukuthi bonke abafuna ukuvota barejiste kungavinjelwanga, bonke abafuna ukuvota bavote kungavinjelwanga, angasekela iqembu a-announce ama-results wona la yiwaphumileyo ngokuvota kwabantu. Akulanto enzima, kukhona lokhu kuyathembisa ke nxa ezinikele kulokho sesilindele ukuthi enze.
Kukhona yini Ncube mhlawumbe obe kungahanjiswa kuhle ngomgcinisihlalo osandaphuma uJustice Makarau ongaxwayisa ngakho uJustice Chigumba ukubana engakulokothi?
Urita Makarau zafumbula ukuthi wakwaba sephalamende ngaphansi kweqembu leZANU-PF. Kwakuvele kulokucabangela ukuthi mhlawumbe ngabe lokho elozwelo ezwelana leZANU-PF. Ngakho-ke lo kumele abekhathana leZANU-PF, abekhathana le-MCC, abekhathana leZAPU, abekhathana la wonke amaqembu okubusa. Asiko ukuthi kuthiwa kasuke kuzana ku-MCC, vele kangabi le qembu alisekelayo. Kuqakathekile ukuthi kubonakale kunjalo, enze kanjalo, aphile kanjalo, aphilizwe ithemba lokuthi indlela ukhetho olubekwe ngakhona isisekelo sombuso uzalulandela lunjalo, alandele umthetho angakhontrolwa ngabantu kwenye indawo.
Bakhona Ncube abanye abathi uChigumba ubengalungelanga ukuba kulesi sikhundla, abafana lo baba uDavid Coulthard yena othi uChigumba wake wetheswa icala lenkohlakalo ukungethembeki i-corruption lanxa nje engazange aye emthethwandaba wathonisiswa phezu kwalolu daba. UCoulthard uthi ngalokho ubengamelanga abe kulesi sikhundla, ungathini ngalokho?
Nasonke singaya ngokuthi umuntu kwethethwa icala namapholisa kumbe inhlanganiso ethize sokumele alahlwe, angiboni ukuthi kuyindlela enhle yokusebenza. Kodwa muhle-ke umbono wakhe laye uDavid Coulthard, kodwa umuntu kumele kuphela alahlwe ngoba esegwetshiwe inkantolo. Nxa engagwetshwanga inkantolo kakabi le cala kuthiwa yi-presumption of innocence ngesikhiwa.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mutsuri namhla usole kakhulu umansipala weHarare amapholisa kanye labakubutho ngendlela abahlukuluza ngayo abantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni. Kubika uMavis Gama.
Beze ukuthukuthela abaphila ngokuthengisa laba emhlanganweni abawungene lo wake waba ngumeya weHarare osengomunye wabasekeli bakamongameli we-MDCT uMzuri enkonzweni e-Anglican Cathedral eHarare. Esethula umbiko wakhe uMzuri uthi abaphila ngokuthengisa kakumelanga bahlukunyezwe ngoba bengakhethanga ukuba kulumsebenzi kodwa befuqwa yisimo somnotho.
And I expect ukuthi mothuma ama-municipal police kunodzingirira abantu. We don't want to go to the municipal police. Muchiwa vumira kuti vanodzingirira vanhu. Toda kuti vandotaura zveorder mustreet.
Asi kukhangeleli lokho kuba lithume amapolisa kamunicipala ukuxotshanisana labantu. Kasifuni ukuzwa kuthiwa livumela amapolisa kamunicipala ukuxotshanisana labantu. Sifuna ukuthi bayelungisisa izinto, kasibafuni thina. Nxa kungaba kubutho sisabakhumbuza ukuthi lingakhohlwa ukuba salisiza ngesikhathi lithatha umbuso ngamandla. kunga isiko ukuthi safola ezidaladeni mhlaka 18 lwezi ngabe kathesi sikhuluma okunye kapasisize lathi ukuthi labo bathole iholo mabasisize ukuthi umuntu wonke odubekayo athole ukuziphilisa leli lizwe lile mnotho enenye enyenza wonke umuntu aphile ngendlela
omunye wabaphila ngokuthengisa esebenzela emzini weGlenview umnumzana Dumiso Sibanda uthi akukutsha okukhulunywayo lanxa kungasiza nxa kungalandelwa
ya namhlanje ukhulunywe ukukhulunywa into ezili kwansi ukuthi zinceda ama vendors but into eproblem yekhona ukuthi izinto ziyakhulunywa just kuphomba ukuthula kube njalo so you'll find ukuthi defend ama vendors singasela faith the leadership especially my councillors ngaza ke simele kono ukuthi siyahlala lokho esithiwa hayo i council iyajwanyelwa yini uhulumende ihulumende ngabantu and abantu yiyama vendors as we can say now ama vendors wonke athi abantu bonke abahlezi lapha etown ngama vendors abantu abathengisayo abanye bathengisa izimali abanye bathengisa all its vendors so i council ngokwayo iyakwazi ku promise on that so bona ngwaba le ma powers abo omele bowa exercise even though i government yone ingwayo ilama powers i know ukuthi usebenza umbe i police umbe whatever i police is not supposed to be there
esola ukusetshenziswa kwamasocha uSibanda lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa njengaye
amasocha akhona ukuthi defend ilizwe defend abantu defend ama vendors not ukuthi harass ama vendors amapolisa ama municipal police even lamapolisa umahlisa ukuthi efunda amapolisa ayiwo umethe defend abantu abuye efuna ukujimisa abantu bachiye izinto eziqhathe kule some people ayakwazi ukuthi umuntu egcotshwe imota edegcotshwe imota if you call the police they don't come wathatha isikhathi eside bengabuyi but ungabatshela ukuthi kula mavenda umethe betrade directive ukuthi bekeep ama vendor they come very fast of which so ama vendors they are people and the majority ekhona eZimbabwe and sonke sithengisa nje ukube ngilapha is because khathe senduzima leningi ngothi mina
lanxa eyamukele ngenjabulo inkulumo kaMzuri yokuthi abameli bezigaba lamakansila kumele baqhube imihlangano sikhathi sonke yokubonisana ngendaba ezinje njengalokho okuchiwo isisekelo sombuso uSibanda uthi yikhona bezobona okuzokwenziwa
ngisho kalutshwane yikho upresident eqalisa ukuthi ezama ukuthi ehlanganisa ama vendors lana lamakansila ngoba mina ngiexpect ukuthi ama councillors kumele ukuthi ebe lama series of meetings ama vendors endaweni lapho abahlala khona this is izikhalazo zama vendors bephuma lama solutions abe khona kulungisisa izinto zakho ngoba kanti sikunje ka sihlangene kunje lama ama councillors sokuphelile ingqiso ukuthi but we know ukuthi under president acting president we MDC Elias Mthuli I know umuntu oko waba khona kulokuzeni ku position ena leyo I think he has got people at heart he will do something for that
Oze emele umeya weHarare uKansela Girison Mandere utshelele umhlangano ukuba umunicipala uyaziqakathekisa zonke izakhamizi zaseHarare ngokufanayo engabandlululi inkinga ekhona ethi ngezinye zezisebenzi zikamunicipala ezihlanganisa umsebenzi lendaba zombusazwe uMandere uthi njengomunicipala kabafuna ukubona abaphila ngokuthengisa behlukunyezwa kodwa udubo lusuka ludalwe ngabebandla elezanu PF ababambanisana lezinye izisebenzi ukwenza eminye imisebenzi engekho emthethweni
dambudziko riripo ndofunga ndoti ndambotaura kuti some of these things
udubo yikuba ezinye zalenzi zinto zenziwa kulandelwa ezombusazwe kukhona ukuyabe kusenzakala kukhangelwa uhlangothi kwezembusazwe ungakhangela leyo mkambo yeCopacabana kanye leyinye leyo kumele ngabe kayikho kodwa lokhu kungalandelwa lokhu isimanga yokuthi kungaba ngabe MDC yabenza intando yabo akuthatha isikhathi ukubaxotsha ngezinye izinkinga esibhekana lazo njengomunicipala lapho siqhuba umsebenzi
uMzuri uthethele lithuba uxwayisa omunicipala elizweni lonke ukuba balungisise wonke ukhalazwa ngabaphila ngokuthengisa wengeze ethi labo abakulumsebenzi kumele basebenzelane lomunicipala ukubona ukuba lapho abathengisela khona kuhlanzekile kube umthwalo wabo labo ukubona ukuthi amadolobha alondolozwa ehlanzekile ukwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane efana lesihudo sekholera njengalokho okwehlele iChegudu uMzuri uthi akumelanga bavume ukususwa ezitaladeni lapho abathengisela khona kungaba ngumunicipala amapolisa loba amasocha uhulumende aze alungisise isimo somnotho inguquko oqobo uMzuri ethi izolethwa ikukhetha inkokheli ngokuhlakanipha kukhetho olukhangelelwe uqhutshwa lonyaka wakutaza umanispala weHarare uMzuri ukuba avule izambuzi edolobheni esetshenziswa nguZulu ngoba esethwala qatha nxa esefuna ukusebenzisa leyo ndlu encane njengoba sezihlala zivaliwe isikhathi sonke osekubangele ubuchapha abantu sebequtha ndawana yonke. Lamazwi kaMzuri ajatshulelwe ngabangene lumhlangano e-Anglican Cathedral Hall. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukukhethwa kuka-Justice Priscilla Chikumba ukuthi abe ngomgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze lingene ecingweni, lingene emsakazweni le siphe imbono yenu. Ukubhacabulwa kukankosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe ngamalunga ezanu-PF namuhla kuzala nxanje umongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi ethembisa ukuthi ukhetho oluzayo luzaqhutshwa ngokukhululekileyo. Ukuhlaziya isehlakalo lesi sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule kanye lesiphathamandla sebandla le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu. Ugawule usungula lingxoxo.
Ngizathanda ukuthi ngithi ungameli uyadanisa kakhulu ukuthi kube lesahlakalo esinjengalesi silungiselela ukhetho. Umongameli sekukhulumile phambilini ukuthi ukhetho lolu lumele be lungabi lodlakela, kumele ukhetho olwahlukileyo kuzo zonke inketho esikhetha abalazi. Umongameli uMnangagwa udinga ukulungisa ilizwe lihlale ngokuthula. Kodwa-ke uyadanisa ukuthi-ke mina ngeke ngitsho ngithi mina okwenzileyo abakwenzileyo ngabezanu-P F kumbe ngabantu ukuthi sokulokhu kuganga okuningi abantu abangabe bedinga ukuthi bangcolise nje uhlelo lukamongameli oluhle bengena nje ngezandla zabo ezingcolileyo besenza nje okusetshenziswa ngabanye abantu abathile ikakhulu khonoko singathi sokukhangele sithi mhlawumbe kuvelela kuzanu-P F kanti kulabanye abantu abadangileyo nje abalolu hlelo lwabo olunye olokhu kuganga abajonga ukuthi baveze nje ukungcolisa njengoba silungiselela ukhetho lolu bephambanisa inhlelo eziningi ukuthi hayi ukhetho soze lube free and fair, soze lube luhle lube lalokhu lalokhu bekhetha nje ukuthi bangcolise nje into yonke. Ngibona ngani kule sandla sokuganga khonapho entweni naleyo.
Nansi indaba baba Ndlovu.
Ingweka itshintshi amabala ayo, amanzi kakhohlwa lapha ahamba khona, izulu njengoba lisina lamhlanje aza kugeleza ngendlela evele ejayele ukuhamba ngawo. Sisitsho ukuthi ibandla lezanu-P F ngeleropa umsebenzi wabo wokutshaya abantu bekungamangalisa ukuthi size siyefika kukhetho kungela bantu abatshayiweyo. Kungaba yisemanga esikhulu thina lesi besingethuka inkomo ibingazala umuntu komhlahlandlela. Ngokusebenza kwabo abezanu-P F kusukela-ke ngesikhathi sayo yifonyo ngo-1963 siyakwazi ukuthi kuyatshaya abantu, kuyabulawa abantu, kuyanyamalalisa abantu. Bekusenziwa-ke umgabe njengoba esephumile-ke sekungena uMnangagwa. UMnangagwa-ke besicabanga ukuthi uzafika-ke atshintshe. Ngomlomo siyamuzwa ikhuluma ithi violence kayifuni, kuyinto enhle. Kodwa-ke abakwenzayo-ke kugrawundi nalokhu akukhulumayo kuthiyene, uyathembisa kuphela kodwa-ke kungabi lo tshintsho olukhona. Njalo-ke akusethusi ngoba yikho ukusebenza kwayizanu, yikho ukutonka kwaro igaro lakhona lona lelo ukuthi abantu bazabe bechaya. Into edanisayo kakhulu njalo-ke bathewe izanu-P F siyakwazi thina ukuthi yindlela-ke abethisela ngayo abantu-ke. Uzabe umongameli wabo ephozisa uMnangagwa ethi hhayi efuna ukuthula kodwa-ke sithi sa befana lo muntu esasazele umuntu ngenja ethi sa futhek saka imlumi aphinde athi futhek ingane uyayiphuza kodwa ekwazi ukuthi njakhe ufuna ihluma umuntu. Ukwenza kwezanu-P F lokho akwethusi kakumangalisi, lokungamangalisa nga kulokuthula nga abantu kabathayo.
Baba Gawule, uyakhuluma uNdlovu ukuthi ingwe kayitshintsha amabala.
Ngiyambuzwa simili kakhulu nameli ubabazala uyakhuluma la. Ye kodwa-ke kodwa mina into engingayitho yukuthi asivumeni ukuthi kwesinye isikhathi izinto ziyatshintsha njalo abantu bekhuluma bayatshiyana kwenza. Kodwa ngithanda ukuthi ngikutsho yukuthi la mabandlana la afikisayo aselokuganga okokuthi kwesinye isikhathi bayenze ezinye izinto ezivamele ukuthi bakuphumela lokhu abakufunayo kwese kuba sokubafanela kona ukuthi bese isikhathi bese kuthi hayi ukhetho lolu azovele bese ngifike ngenxa ukuthi ibone ingamhla umba bakalungiseleli ukuthi bayekhethweni bese befuna ukuthi baqatshe ngomunwe umuntu ukuqatha ngomunwe abuze kwaba kuhle ngoba uzabukhanya egcekeni ukuthi ukhona kodwa ukuqatshile mina into engayitsho ukuthi ngithi mina angali ukuthi kwenzakale njani ukuthi kusesemasinya akudingisiswe kucubungula isisu sekubuhle ukuthi ugcwayisiswe amapholisa enza umsebenzi wayo kuyakala ukuthi kanti vele kubangelwe yini ukuthi kuze kube nodlakela lololo ngobani abangemva kwalo ngobani njalo nxa kukhona abantu abalesandla yiko noma ngiwayiphi libanda bajeziswe ngendlela eqondileyo kodwa angikubalekeli ukuthi noma ngubani ngakwenza udlame engaba khona abanye abantu abavelele kuzanupf abakwenzile khona kodwa anginaqiniso lapho ukuthi kwenzakele sibili kodwa ngendlela engikuzwa ngayo likubala hayi ngithi mina kodwa ngicabangele ukuthi kungaba nesandla sokuganga lithize
uyatsho ugawule Ndlovu uthi kungaba ngubani mhlawumbe abamabandla aphikisayo lani selingaba liphathekile ngenjongo yokuzama ukuphambanisa ukhetho
hayi lokho neke kwenzakale uyakwazi umthonyana wami ukuthi hayi neke kwenzakale lokho thina kumabandla aphikisayo kathethi esibhizi ngakho ngikukhuthaza abantwana bezimbabwe ukuthi barejiste esibhizi ngakho yikukhulumisana singamabandla aphikisayo ukuthi sibe le grand coalition sonke sibe ngaphansi kwe-MDC alliance sekhotweni sibambene yikho-ke hathi ngeke sithayane ngapho sikhombisana kakwenzakali khona lokho
umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-PDP ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule owezanu-PF amazwi aveza imbono karhulumente wemelika
umnumzana John Sullivan umsekelo womphathintambo wehlangothi lukarhulumente wemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-state department uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuqinisa ubudlelwano lele-iraq kwezenotho lezamasiko usullivan uthi kuyabukeka okwenziwa kwele-iraq lapho abantu lebutho abalwisana khona ngamandla wonke lamalwecaja awe-isis uncome njalo lamazwe akumanyano webutho le-global coalition alwisana le-isis uthe owakusenziwa ngamalwecaja la lokhe kuzondise abantu abaningi kwele-iraq usullivan uthe kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bakwele-iraq babambane ukwenzela ukuthi balwisane ngamandla wonke lamalwecaja la uqongqosele ukuthi kumele kube lobudlelwano obuphakeme phakathi kwelizwe le-iraq labasekela uhulumende kwesabelo zabantu bohlobo lwesikhedi usullivan uphinde wathi ilizwe lakhe lisekela uhulumende ogoqela ilizwe lonke olakho ukuphumelela abesekuqula impilo yabantu bonke kwele-iraq uthe ilizwe lemelika lizimisele ukunceda labo abakhahlanyezwa ngamalwecaja awe-isis njalo lokuthuthukisa iinkolo zabantu ezijiyeneyo ilizwe lemelika kusukela ngomnyaka ka-2014 selinike ele-iraq amabhiliyoni phose amabili amadola $1.7 billion yokunceda abantu abakhahlanyezwa ngamalwecaja awe-isis ilizwe leli lithi likhangelele ukuthi kwenziwe ukhetho olubalulekileyo kwele-iraq
siyabonga Gibbs uZulu wemagwegwe kobulawayo usele ebambe owangaphansi namhla ngemva kokuba omunye undoda olisotsha edubule wabulala umkakhe kanye lezihlobo zakhe ezimbili undoda lo ubikwa ebehlome nge-AK-47 njalo uzame ukubulala umntanakhe oleminyaka emine wazama njalo ukuzibulala kodwa wehluleka sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela sempilo kobulawayo kanye lomntanakhe ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili umkhokheli webandla le-National People's Party unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bakhe batshaywe kabuhlungu ngabasekeli bezanu PF eHarare namuhla umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha ufungiswa ukuqala umsebenzi njalo umongameli Mugabe uthi sebalekelwe ngabangane lezihlobo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.